Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 9 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, namuhla sokufika iminyaka elithumi umnumzana iTai Tamara wanyamalala, njalo inhlanganiso yeAmnesty International ithi akudingisiswe ngalolu daba. Sixoxa nomculi uNyoni Emnyama umlando wechichi imbongi umgubazi lobuqili bentethe ngomculo othi uDaramela wamawaba, njalo uChief Daramela wenkayi uchasisa ngamalungiselelo emiklomelo yakhe ngenyanga ezayo.
Sethemba ukuthi konke kuzahamba kahle, kodwa asikafiki lapho esifuna ukufika khona, ukuthi hayi sesifikile ngqe. Lokhu sizama ukudinga kuma-companies, kuma-sponsors, ebantwini.
Silengxoxo lomdlali wenguqu uMthulisi Maphosa odume kakhulu edlalela amaqembu agoqela iZimbabwe Saints, Highlanders, Mono Motapa, lele sizwe elama-Warriors.
Kwavunyelwana njalo i-transaction inqani ngabantu abathenga isinkwa, ngathengwa $100, not US dollar, $100 okwakuyimali yokugcina eZimbabwe esasiyibiza sithi ngama-Hyundai yama-100 ayiphephu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namhlanje sokufike iminyaka elithumi intatheli izindaba ilwela ilungelo loluntu umnumzana iTai Tamara anyamalala khona, njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele eAmnesty International yethule umbiko isithi kufanele iziphathamandla zeZimbabwe zibumbe ikomiti ezimeleyo engathathi uhlangothi ukuthi idingisise ngokuthi ungaphi. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba. Umnumzana Tamara ubikwa wanyamalala mhla ka 9 kuMatch ngomnyaka ka 2015 ngemva kokuthunjwa ngabesilisa abahlanu elokitshini leGlenview eHarare abamthatha ngemota eyayingelama number plates, njalo imizamo yezihlobo labalwela ilungelo loluntu ukuthi bemdinge ibikwa isehlula. Weziphathelane leMelika kukhangelelwe ukuba lenkulumo phakathi kwelizwe leMelika leUkraine kuyona le iviki, lanxa iziphathamandla zeUkraine zisithi kusetshenziswe izikhali zama-missiles lama-drones ubusuku bonke kuzakusa kungolwesihlanu kuhlaselwa isitishi somlilo wamagetsi eUkraine ezigabeni ezinhlanu. Kwabhidlika izakhiwo zezakhamizi, abanye balimala. Bekukhangelelwe ukuthi eleUkraine leMelika likhulumisane ngokuqeda impi phakathi kweUkraine leRussia isizifaya eSaudi Arabia kusasa. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Thabani Mlilo okhokhela uhlelo lwe-Building Bridges for Global Markets, okuluhlelo olufundisa osomabhizimusi indlela zokuthengisa besebenzisa imitshini yakulezi nsuku.
Abantu abanamabhizimusi asaqalisa ngesikhathi esiphila kuso sokuthi kathesi kulalokhu esingathi ngama-advancement nendaba ze-technology. So abamabhizimusi kufuze babe nolwazi abanalo okokuthi basebenzise njani lokhu ukuze labo bandise amabhizimusi abo, njalo lokuthi bathole ama-customers avela kwamanye amazwe nalabo abatholakala kwezinye indawo. So thina sibanika ulwazi ngokusebenzisa esengathi ngama-platforms lawa okuthi wafake abawuthengisayo, njalo bazakale endaweni ezithiyeshineyo.
Abangafuna ukuthi labo baphatheke bafunde bengaxhumana lani njani?
Okay, abanga ukuthola ulwazi oluningi ngalimhlelo esizenzayo bangasithinta kunombolo le elandelayo 0775 122 01, kumbe bahambe kupheji yethu e-Facebook kuprofile ethi Building Bridges for Global Market. Basifakele esengathi imeseji ku-email ku-info@inkanyezi.org, kundeni admin@inkanyezi.org. Izindlela abangasithinta ngazo
ngamafitshane. Inhlanganiso yenu yona singathi ihloseni elifuna ukuthi likugcwalisise eZimbabwe?
Singathi singabantu abathola imfundo loncedo through esithi ngama-alumni programs ayenzwa yi-embassy yase-United States esithi yiyali. So inhlanganiso yethu singabantu abahamba through i-program ihlelo lezi ezenza i-US Embassy. Sabona kubalulekile ukuthi sihlangane siqalise ukwenza ihlelo lezi zokufundisa lokunika abantu ulwazi eliqakathekileyo yikho esakutholayo kuma-programs ethu esasiwayenza le-US Embassy. So the-alumni i-organization labantu abatshiyetshiyeneyo abahamba kuma-programs ayesenza i-embassy.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo mnumzana Thabani Mlilo okhokhela uhlelo lwe-Building Bridges for Global Markets. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo ngutabo kancube ngise-Washington DC.
Isizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
akwethu.
Ngiyalamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Yimi uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Namhla kuhlelo lolu silomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Ngwenya.
Siyabingelela babuqube mphinde mingelela kubalaleli.
Yes, siyakwazi ukuthi selilungiselela ukuya emcimbini wakodakamela induna enkulu khona ngale nkayi. Akusitshela ukuthi amalungiselelo angkhona ami njani?
Babuqube, amalungiselelo nabalaleli aseqophelele eliphezulu kakhulu. Ngikhuluma nje impi yaviva ngempela iyaviva. Bekelela ukuthi nxa nje kufika nje umhlaka 2 sesisuka lapho ngathi namhlaka 1 April sobe sesisuka thina lapha eGoli silubangise khona kodakamela. Senza amalungiselelo aseqophelele eliphezulu kakhulu.
Singathi kuqatheke kanganani ukuthi liye emcimbini lo, njalo abantu kumele babuye kumbe benzeni?
Njengabantu abangabesizwe esilamasiko sikubona kuqatheke kakhulu ukuthi xa nabe induna efana nodakamela ibiza abantu ukuthi babeze laphana besiza emcimbini futhi okhuthaza ukuthi abantu babambane basebenze ngokubambana. Lokho kuzabathatha kubabeke kwelinye izinga. Sikhangele ukuthi ngokuloko kuqhubeka uba udakamela eyenza linto lezinye izinto nalazo futhi zizakwenza njengoba sesibone lezinye seziqalele ukwenza imicimbi efana naleyo. Lokho kukodwa kuzakwenza ukuthi isizwe sona sodwa sikubone kuqakatheke kakhulu ukubambana lokusebenza ndawonye.
Singathi-ke imicimbi enje baba Ngwenya ivuselela njani ezamasiko?
Iyazi ivuselela kakhulu. Ake sikhulume nje ngendlela abantu abasuke bevunule ngayo ngokwesintu uma belaphayana, kuphinde futhi kuvunyelwe ekutheni-ke kube le zinto ezifana lengoma, imigido yesintu ekhumbuza nje abantu imvelaphi yabo. Iqakatheke kakhulu imicimbi efana naleyana ngoba siye sikhunjuze imvelaphi yethu lokuyithi bethu.
Kodwa loba nje abantu bekhunjuzwa, abantu loba bekhunjuzwa Ngwenya bayakubamba yini khona ke lezama ukukwenza?
Nxa ukhangela babudube ngendlela owaqala ngawo kuloko isasasa likhuphuka siya phezulu, okubonisa ukuthi abantu bakithi ngempela bangempela bayayithanda linto le futhi-ke bayathanda ukukhunjuzwa ukuthiwa ngobani. Ngoba uzananzelela ukuthi wonke umuntu manje xa kufikelelwa suku wenza isiqiniseko sokuthi ayibonakale ngempela ebonakala engumuntu bulukeze sintu afuye mfuno labantu bekuphelele lapho bona khona ukuthi hayi ba bayakuthakazelela isibili.
Wena ofisa ukuthi okunye okumele kwenziwe khona ngale kuyini ngombono wakho kwe?
Ngombono wami bengifisa ukuthi ke kungaqhutshekwa nje ngendlela okwenziwa ngayo, akukho engikusolayo ngoba ngiyibona laphana ukhishwa nemiklomelo enikwa abantu abasebenza kanzima, abasebenza gadalala kubakhuthaza. Kodwa-ke engifisa kwenzeke yikho kona lokho ukuthi akungagcini ngenduna udakamela. Nxa ukhangela iy'nduna zakithi ziningi kakhulu, futhi lezo zinduna zakhiwe ngaphezu kwesisekelo sobukhosi obabukhona kudala. So siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa akwenziwe kungabi into leyana exhunywa emoyeni, akube le mpande lapho okwasukela khona udaba lwezinduna kuze kuzofika manje, kube yizo zonke izinduna ezikwenzayo. Kusasa sithi sivela kudakamela kuphakho enye induna la ilomcimbi ofanayo. Ngokwenza njalo isizwe sonke jikelele sizazithola sesiyisizwe esiwaziyo umlando waso namasiko aso.
Ye vala ngamafutshane kakhulu khonapho babangwenya
namafutshane nje ngithi ayihlangane khona bakithi kubizozwayo abantu bonke abasukume ngokuningi babo benikele khona basuka kuwo wonke amazwe labasuka phesheya khonale njengoba sesibabona abanye begona sambeleni sehlangana khona kuyathiwo ngempela ukuthi kuyabe kusindwe ngobedoli ahlanganeni khona.
Le yincwadi kwezamasiko esintu umnumzana Mbuso Ngwenya besixoxa laye ekhona ngale-ke eJohannesburg kwele South Africa. Siyabonga kakhulu baba Ngwenya ungadinelwa kusasa.
Siyabonga.
Hayi-ke ingxoxo yethu ima lapha okwalamhlanje. Beli lami umthembo sithembayo uGibbs Dube. Lalelani inhlelo ezilandelayo. Siyabonga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje silomfundisi useNisibanda.
Namhla ngifuna sikhangele udaba lobukhona bukaThixo empilweni zethu. Ngizabala kuExodus ichapter ka-33 ngibale kuverse ka-10 leka-11. Kwakusithi abantu bangabona insika yeyezi isima emnyango wethente basukume bonke bakhonze lo lalo emnyango wethente lakhe. UThixo wayekhuluma loMose ubuso ngobuso njengomuntu ekhuluma lomngane wakhe. Emva kwalokhu uMose wayebuyela esihoqweni, kodwa umncedisi wakhe owayesesemncane uJoshua indodana kaNuni wayengasuki ethenteni. Ngakho-ke siyananzelela ukuthi uThixo edala umuntu kazange adale umuntu engaphandle kobukhona bakhe. Siyakwazi ukuba uNkulunkulu wathi edala u-Adamu wamdala esebukhoneni bakhe. U-Adamu uvele yena wayenjengenhlanzi ephakathi kwamanzi nxa ephakathi kobukhona bukaNkulunkulu, okutsho ukuthi khona nxa umuntu engekho ebukhoneni bukaThixo unjengenhlanzi esiphuma emanzini. Kodwa siyakwazi ukuba kwahamba njani. Siyakwazi ukuba isono sehlukanisa umuntu lobukhona bukaNkulunkulu. Ukungena kwesono phakathi kwengadi yase-Edeni kwenza ukuba umuntu ehlukane loThixo. Yindaba kwenzakala ngaleyo ndlela. Kungenxa yokuba vele yena uThixo ngokwakhe akakwanisi ukuthi abe lesono esiba khona ebukhoneni bakhe. Yikho uLucifer waxotshwa ezulwini ngenxa yokuthi iBhayibheli lithi lona kuEzekiel nxa sikubala ukuba yena wazikhangela njengomela aphakama abe njengoThixo, okokuthi uthi kwasokungene imicabango yesono phakathi kwempilo yakhe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, egama likaJesu siletha wonke umlaleli namhlanje ezandleni zakho ukuze labo abehlukane lawe ngenxa yesono, abehlukane lawe ongalabo khona bakho phakathi kwempilo zabo, namhlanje siyathandaza igama likaJesu ube inhliziyo zizovuleka babe lithempele lakho. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Kwezemidlalo. Namuhla silomdlali wenguqu uMthulisi Maphosa odume kakhulu edlalela amaqembu enguqu agoqela iZimbabwe Saints, Highlanders, Monomotapa, wabuya njalo wadlalela le TP Mazembe, ele Democratic Republic of Congo, kanye lelesizwe elama Warriors. Asizweni ingxoxo ayiqhubele intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Esakhula uMaphosa wavela wakhalelwa ngamaqembu enguqu amaningi. Asizweni elonda imbali ya
20 March 1983 ngaqala ngafunda eMazwi Primary eseMakokwenoti, ngasuka eMazwi ngaye eAmaveni Primary eseNkulumane, ngasuka eAmaveni ngafunda eMasuku Primary School. Form 1 ngimfunde eIhlathi Form 1 to Form 4. Suka eIhlathi nga supplementa eLobengula Secondary. Aya eFoundation College lapho engayenza khona uLower 6 ngamtshiyela endleleni ngenxa yama commitment ebhora.
UMthulisi wadlala iqembu elincane lokuthina ehlala khona kwaze kwasebenza imali ukuthi asuke esedengwe yichikwata.
Nje ngiqalise ukudlala ibhora kuma juniors ngo-1997 ngidlalela iteam okuthiwa yiChabalala Pirates. Bekunzima by then ya remember amanye ama games besiquma ngenyawo suka eChabalala sibe kuzodlalela eBF, but thina sasikukholisa ukudlala ibhora. Siqedile ukudlala ibhora ama coaches esenza landa abanikazi be teammate bathu mfana lo siyamfuna. Kwavunyelwana njalo i-transaction inwani ngabantu abathenga isinkwa, ngathengwa nge-$100. $100 not US dollar, $100 okwayiyimali yokugcina eZimbabwe esasiyibiza sithi ngamahundai yama-100 ayiphephu.
Udlale kakhulu kuZimbabwe Saints esakhula njalo ubongabamenza uphakamisa ukudlala kwakhe kwaba sezingeni eliphezulu.
URonald Sibanda kuZimbabwe Saints ngumuntu wambhusha la kanye for sure sasidlala same position. Nkosi Mazulu ngonguye ucoach engiza kuthi empilweni ucoach engimthanda kakhulu, wanika ithuba wanithemba ngingumfana omncane. After Zimbabwe Saints sirelegatiwe ngo-2002 yayali ukuya kuDivision 1 City kungenele FIFA yenze yarelegatwa, indaba yakhona yacinisise yayikhona. Ngihamba ngadlayela iSporting Lions eHarare ngo-2003. 2003 kwaba yi-first time yami yokubizwa ku-national team yeZimbabwe ngile 19 years. Samba sadlale India kuma Afro first Afro Asian Games esabuya khona le bronze medal.
Udlale kakhulu uqembu lama Warriors emele eZimbabwe njalo wanqoba wathatha inkezo eziningi kumaqembu enguqu awadlalelayo.
Sawina i-championship ngo-2008 le Monomtapa ngingu-captain. I remember ngiqalisa ukudlala kuMonomtapa umama naye wayele pay yakhe, lami ngile pay yami, basifakela le landline ngesikhathi kusaduma ama landline. Ngadlala kuMonomtapa ngo-2004 i-team engafika ngaba ngu-captain. Ngo-2010 ngajoyina i-TP Mazembe lapho esafika khona sawina khona i-Champions League, sawina le Dina Futhi, sawina la makhapu nje amanye amaningi-ningi se-DRC.
Engakathathi umhlalaphansi uMthulisi wehlukana leqembu elidlalela Platinum FC walubhekisa kuntuthu zethu nxa kobulawayo ku-Highlanders Bosso.
Safika sadlala 23 games unbeaten. Unfortunately, saqeda umnyaka sekunumber 2, iDynamo sekunumber 1, but ama points ethayilingana iDynamo sayila ama goals amaningi. Ndayaphela icontract yami lami ngase ngivele sengimdala sengilimele sengile problem yedolo. Ngajoyina iBulawayo City. Ngahamba ngadlala kuBulawayo Chiefs coaching course yami yokuqala ulevel 1. 2018 ngayenza ulevel 2 eHarare. Kosi kathesi ngile CAF C ngilinde ukwenza ngi-applyele uCAF B.
UMthulisi okwamanje akanaqembu aliqeqeshayo kodwa uthi ufuna ufundela ukuqeqesha izenguqu okusezingeni eliphezulu. Igama lami ngeza Jesus Banda West Studio 7 koBulawayo.
Sibizewe, sibizewe.
Amene.
Ngesicubungule umculo kaNyoni Emnyama umlandi wechichi othi udakamela wamawaba osanda ukwethula ekhatshwe izimbongi ubuxoli bentethe lomgubazi. Ingoma le yethulwe phambilini komcimbi owemiklomelo yenduna uChief Mbusi Dakamela wenkayi mhlaka 5 lamhlaka 6 ngolwesihlanu langomgqibelo ngenyanga ezayo ekamabasa khonale kodakamela enkayi. Siza kuzwa njalo ukuthi amalungiselelo alumcimbi asekuliphi izinga. yiphile imbongi esiyizwa okwamanje.
Ngi ubi inkunzi kwazikazi kunanisifaya yaphinda yandiza njalo inkonjane emhlophe endizele phansi ezinye ndizela phezulu ngithi ngiyinkunzi mina elolu impondoza nyombongo kumanye amadoda abanye belula ngezili nangehlahla umahlaba athwale umathatha into ngekhandi senzelisa amagwalo esabe yinto yobunonsense mina imsinde engawubhubhudani isibandla sokhathi sikhanda amathathi nogandaganda ngisilibento yethe lona intiyalo emanubeni obuya abeseqenjini likamasikandi intiwanini nqola yombilo igama lokuzalwa uChristopher Nkosana baye bangibize Nkosana yasemanyukeni ekheze emaphisa ngaphansi kwenduna ungomnyama kahebheni kakamaphisa afuyana odiba ngaphansi ebhuku udiba adiwanyona njengoba ngizwakala ngibengizwakale ngimemeza kule ngoma yomfowethu umlaii ethi shipdakamela induna yasebabambeni phansi enkazi ugozi lokuthi ngiphinde ngibe umuntu okuyazwakale ekubeni imboni uthando kakhulu lesintu nothando nje lombutho womdabu okuzinduna njengomuntu okhonze kakhulu into zamasiko kukhona laphayana imigqa ekuyizwakale isithi umude mude wakithi emanyukeni umude mude wakithi babambeni lapho kusuke sibongela khona induna sibonga ngomsebenzi wayo omuhle kangaka ewenzayo esizweni lapho sibona ihlanganisa isizwe ngokwamasiko ngokubungaza amasiko nokuhlonipha kakhulu abasebenze ngaphansi kwayo ngokwamasiko nxusa futhi nabantu nomphakathi ukuthi awusondele umphakathi ezweni lonke ejikelele lapho induna imeme khona siyahlonipha abasebenzile ikhuthaza futhi nabanesifiso sokusebenzela umphakathi ngibonge kakhulu umsakazi nabalaleli ngiphinde ngibonge kakhulu nesizwe sonke esenkosi naphansi kobukhosi kukabulelani lobhenula khumalo ezweni lakithi bomthwakazi
asizweni umlandi wejiji.
Ngibe sengibingelele ekhaya la ngizalwa khona enkayi eCapital City ngaphansi kwenduna uMadliwa uSabhuku phakathi kwamkhululwa loSitsha mina ngizalwa ekhaya koChuma ubaba ongizalayo engunyantikana ndoda kubaleka umuntu wangikhomba waqhichizandla kwenze njani dubula ngingaze ngidubule lo obingelelayo uAnton wakoChuma owaziwa ngelithi Mlandi weTjiji emculweni kaMasikandi ingoma ethi udakamela wamawaba ingoma ekhuluma ngomcimbi wakodakamela kakhulu iphinde ibalise ngemvelaphi kadakamela udakamela wasekuqaleni kuze kuzofika kulo dakamela lo owakathesi sikhulume ngodaba oluthi ugodo salibamba ugodo sayibamba insimbi sayikhwela intaba kunzima ukuphakamisa isigodo esiqatha uhambe naso usithwala usuke egangeni uzoyefika nasekhaya kunzima ukubamba insimbi ethisayo ize iqande ipholele ezandleni kodwa ngokukadakamela ukwazile yena ukuthi ayibambe insimbi ishisa yaze yapholele esandleni njengoba sibona umcimbi lokhu udlozobala bekunzima ekuqaleni manje sokungcono okushuthi bompumelelo sokuseduze lugodo lolo lunzima olwaba nje udakamela ukuze kubela kathesi yintaba le eyaqanswa udakamela kusasenzima kuze kubela kathesi ngoba sokungcono sokuseduze kwampumelelo.
Nango uChief Dakamela ngokwakhe.
Siyabonga kulaba abahlabelayo lezi izimbongi nje ezikhulula zihaya zingahayi Dakamela yedwa kodwa zihaya abantu ngemsebenzi bedonsa kusukela lapho esasuka khona kwamzilikazi size sizofika lapha namhlanje sikhona lokhuyana kuhle ngoba kuyisipho balokutsho ukuthi umculi imbongi ayiphakelwa kodwa iholwa ngumoya yibo ababonayo becuphe ukuthi hhayi siyabona lapha bese okufaka emlandweni ngakho ke uzananzelela ukuthi kuhle ekwakheni isizwe uzananzelela into enjenge oral tradition engathi zingaba zinenge imbongi zingaba banenge abaculi abalondoloza ihistory bonga ukuthi siphiwe nathi amandla okuqhubeka sisebenza okwezinga lona leli esikilo okwamanje ekwenza ukuthi hayi le mbongi zizizokufanele zibonge labaculi bezizokufanele beculi okwesibili sikhuluma ngamalungiselelo sethemba ukuthi konke kuzahamba kahle kodwa asikafiki lapho esifuna ukufika khona ukuthi hayi sesifikile ngqe sokho sizama ukudinga kuma-companies kuma-sponsors ebantwini futhi bantu bakithi umsebenzi lo usezandleni zethu ukufa kwawo ukuphakama kwawo kusezandleni zethu ngakho kofisayo ukuncedisa sicela lincedise laphana ngomsebenzi lo ubanzi umultifaceted usuhlukile kuqala siqalisa ukwenza lo msebenzi besenza nje ukuthi sicale inkomo ezimbili ezintathu then kudinga impuphu kwezio kodwa manje sigoqela into eziningi ezihlukehlukeneyo kodwa hhayi sibone ngathi sizaphutsha ngiyabonga
sile yinye njalo imbongi ehaya ekugcineni kwalingoma
lapha ngizawethula induna udakamela wasemancubeni bevele ukhanda lumandi eyisidonge ijombulula isidonge ngemfundo zulamithi ekufunta phezulu ikhithizela abaphansi sitho phansi osemnyango mhlambekeke kanye zolomsila
ibizo lami lokuzalwa ngulizwi umkhululi ungqabutho wakwethuni mfokamgubazi thina-ke singogomo ogubazi ngokwembatha ingubo enzima ongube yengwe ngizalelwe endaweni yakomgubazi endaweni yasetsholotsho ngaphansi kwenduna ungqoya kabukhwele karhadebe ngizalelwe komgubazi endaweni engakhona lapha ngaphansi kombisa inkathazo indaba yobumbono kuyinto engakhulana ngisemncane ngayithanda kakhulu lezamasiko kuyizinto eziphila ngaphakathi kimi njengomuntu okhuliswe ngesandla sikagogo wami umavundla ngizalwa ngumahlongwane mina kusho ukuthi-ke uma ngibona izinto zesintu kuya kungenze yize umzimba wami ugijima abafowethu uma besenza umculo njengoba umfowethu enzele ngoma yenzile ithokozisa kakhulu umphefumulo wami njengoba kukhona umcimbi okhona laphana ebabambeni enkosini udakamela uma sikhumbula kahle indaba yamawaba yaqalwa yinkosi lobhengula emva kokuthatha umbuso ngo-1870 lapho eyaqamba ibutho layo ngamawaba ngoba bephatha iy'hlangu ezingumbala wamawaba iwaba-ke yinkomo emnyama engebala elimhlophe eliza lizonqamula lapho ntwini kodwa kusuke kushiwo enduna ensikazi ibizo kuthiwa iwasakazi
bantwana zibizendlela sihambule bangazijakamlotshwa ukwena kankomo zibaluwaca ezamajojiyana yala mankengane
siphuma laye umgubazi
ukuvunisa ukuya nengoya dakamele magona wesitshaba omhlanu lezindlela omhlanu embili ngokubeletha ababusi lezinyanga kwabeletha ezasenyokeni kwabeletha utata egulu wasemhlangeni kwabeletha ubukhole kangubo yenja sesekathanyana sodinde omuhle ugqoko olubonwe ngamakholwa engamela ngabasembo ongiphambe emzini wenxusa ngiphambe kongudumana enkabazwe ngabuya ngaya konyanga zonke basezinabeni ayengafumani sokhunga makhatane bekhuluma sengathi bahlezi babheke phezulu bethi uyibekile indu kwebandla umzacola ukhanda liphambili kwashaya idwala kwavuleka amanzi lapha kithi akusaphathwa ntongo esilungweni kuhle kuvuke sikambhizi isililo magonya wesithaba odume ezitheni wadume ekhaya umlomo ofika phezulu esikwini ubizwe ngamaduna abasokoco bekwizile into yesilungu intaka wayibekela amadolo sila wawulandelwa isikhukhula ngoxo sabetshata ngibona ukhukhula bezizwe ngamahlombe sikubone ngamehla entuthuko lelokayo lwandle bafukamele dakamela bafukamele mnisi wemvula wena magonya wesitshaba owanisa izulu kwanyamalala inkosi ngabezinu wena wohlaba
Salubamba, 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 salub
lowo ngonyane emnyama umlando wechichi obehamba endawonye lemboni ubuqili bentethe lomgubazi bathi umculo wabo utholakala ku YouTube ngaphansi kwebizo elithi Mr Gold Chuma sizwe njalo induna uChief Dakamela wenkayi echasisa ngamalungiselelo emklomelo mhla ka 5 lamhla ka 6 ngolwesihlanu langomgqibelo ngenyanga ezayo ekamabasa khona le kodakamela enkayi abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilapho ukuya ebulenjini kupheli ethi www.voandebele.com olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ukusasa.